Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Divana mtwakazi ngomgqibelo mhlaka 7 kuNcwabakazi 2021 igama nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umfundisi owagwetshelwa ukubika okweminyaka engamatshumi amane phezu kwamacala okudlwengula umnumzana Martin Gumbura kasekho. Kubhubhe abantu abangamatshumi amahlanu lanye 51 nge-COVID-19 izolo. Amapolisa athi adubule abulala isigebengu ebesiyingxenye yeqembu lezigebengu eziyisithupha ebezizama ukuntshontsha kwenye indlu kobulawayo. Ibandla le-MDC selixotshise amakansila e-MDC Alliance amathathu eKwekwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umfundisi owetheswa isigwebo sokupika okweminyaka engamatshumi amane ngemva kokutholakala elamacala okudlwengula umnumzana Martin Gumbura kasekho. Isikhulumeli samajele unkosikazi Mayor Khanyezi utshele iStudio 7 ukuthi uGumbura ubhubhele ejele leChikurubi Maximum Prison namuhla emini ngemva kokuhlaselwa ngomkhuhlane weCOVID-19. Lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abangamatshumi amahlanu lanye 51 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abafika phose inkulungwane 956 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebebulewe yilomkhuhlane laya kunkulungwane phose ezine 3805. Asebefunyenwe belawo bona bakhwele baya kunkulungwane ezilikhulu eliletshumi lanhlanu 115,445. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane phose ezine 37,057. Kuthi abahlatshwe esibili bona bedlula inkulungwane ezingamatshumi amane 46,118. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebefika phose izigidi ezimbili 1,817,598. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebephose bangene kusigidi 966,672. Amapolisa athi adubule abulala isigebengu esisodwa ebesiyingxenye yeqembu lesigebengu eziyisithupha ebezizama ukuntshontsha kwenye indlu e-Four Winds kobulawayo ekuseni namuhla. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi uthi balimaze njalo izigebengu ezimbili. Wengeze wathi amasela lawa ebehlome ngemibhobho emine njalo uthi avele kwele South Africa. Ezinye zezigebengu lezi zibotshiwe. Ubugebengu obunje sobubhahile kakhulu kobulawayo. Sixoxele umsekeli kaMeya waleli dolobho uMnumzana Mlandu Ncube.
Lesi sehlakalo esibuhlungu esidanisa kakhulu edolobheni lakoBulawayo. Yikho sibhizi lezi nsuku sikhulumisana lezakhamisi ezikhuthaza ukubana senze ama-neighborhood watch. Sizafika ezingeni lokuthi kwezinye izindawo sizabona kungcono ukuthi ama-neighborhood lawo ngcono ahlome. Njalo sikhuthaza ezakhamizi ukubana zilondoloze kuhle impahla zabo ezidulayo. Ngitsho le mali zabo bengathandi ukufaka imali ezindlini njalo nje lokunye lokhana okuthiwa yi-show off bekunanzelela abantu bakithi
abenza imisebenzi yokuganga efana lale mazwibani ongawafikisa kubo.
Sithi thina kulowo ogangayo kananzelele ngoba ubugebengu abubhadali ingalo yomthetho izababamba. Njalo sicela ukubana izakhamizi zilondoloze impahla zabo kungangcono befake amakhamera njalo bayazane njengecommunity ukuze nxa kungafika umuntu ongazakaliyo bekubona ukuthi ubumbani ofikile ongakwaza ongazakaliyo yikho kuzayenza ukubana kanye sobala izigebenga lezi zinqabelwe. Njalo sicela ukubana abantu bengalwisani lamapholisa ngoba kugcina kuswelakala imphefumulo.
UMnumzana Mlandu Ncube ngumsekeli kaMeya wakoBulawayo. Ibandla leMDCT selixotshise amakansila amathathu ebandla leMDC Alliance eKwekwe. Amakansila la abalisa uMeya waleli dolobho uNkosikazi Angeline Kasipo, umsekeli wakhe uMelody Chingarande kanye loWashington Moyo. IMDCT ixotshise abathathu laba ngoba bale ukusekela umkhokheli wayo uMnumzana Douglas Monzora. Yena osexotshise amakansila eMDC Alliance amanengi kanye lamalunga ePhalamende asekela uMnumzana Nelson Chamisa. Le yinto esolwe kakhulu ngumsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance uMnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Akusimangalisi into eyenziwa uMonzora ngenxa yokuthi uhlose ukufeza izifiso zezano. Liyakwazi iviki ephelileyo udeputy mayor weMDCA uwinile. Khonoko kusho kwamconula kwamyangisa njengoba lisazi ukuthi vele la by-election bayawayesaba abalabantu basebenzela izanu PF. Thina siyabonga ibandla lethu lama-councillor ethu lama MP ethu azimiseleyo ukuthi kungcono baxotshwe ngabantu abasebenzisa ubugovu lobutsotsi.
Bakhona abathi kumele liguqule ibizo lebandla ngoba nxa lingakwenzanga lokho lizahlangana lodubo olufanayo kukhetho oluzayo lixotshelwe njalo amalunga nguMonzora.
Mkhumbula waphuma mhlophe uNational Spokesperson Advocate Mahere wathi lokhu siyakweluka sizahamba ebantwini abantu bazakhuluma abakufunayo. Kodwa kwamanje yithi esilebizo okuthiwa yi-MDC Alliance. Yekela abantu bazabahlulela, abantu bazondile ngobuMonzora ngowezano, izano nguMonzora.
UMnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance. Sixoxe njalo lesikhulumeli seMDCT uMnumzana Witness Dube.
Bona lawa amakhansela esikhuluma ngawo ngabantu abasebengamahlongandlebe akade bengasabuyi emihlanganweni yepharty, akade sebengasalandeli izimiso zepharty eziqondisa ukuthi kuyini okumele bakwenze emsebenzini yabo yena le eyokumelela abantu. Babe nje sebefanana lenkomo ezisemahlangeni sebe ngathi bamelela abantu kanti bona sebezenzela umathanda ukuba ngokhansela kwabo bekungaselani labantu sokungokokugcwalisa ezabo izisu lokukwenza izifiso zabo.
IMDC Alliance ithi sokusobala emuntwini wonke ukuthi lisetshenziswa iZANU-PF.
Ngiqale ngokuqondisa ekuthini kule bandla leMDC Alliance elithi lisetshenziswa iZANU. Eqinisweni akula bandla okuthiwa yiMDC Alliance. IMDC Alliance ngumbutho wamabandla ayisikhombisa akhokhelwa yiMDCT. Sesikutsho sakuphinda kaningi-ningi kuwona lo sakazo ukuthi ibandla eliyilo elayenza iprimary election yokuthi umuntu abe nguye omela iMDC Alliance yilo ibandla lezepolitiki eliyabe liqondisa ukuziphatha kwalowo muntu.
Umnumzana Witness Duve isikhulumeli seMDCT. Amapolisa athi asesungule uphenyo phezu kokufa kwentombazana eleminyaka yokuzalwa elitshumilane 14 ebikwa ibhubhe ngesikhathi ibeletha esontweni yamapostoli eMarange. UMemori Machaya ubhubhe mhla ka 15 ngenyanga edluleyo. Udaba lolu lucunule abantu abanengi abathi amapolisa kumele abophe owesilisa owamonayo ngoba kulicala ukuya emacansini lomntwana oleminyaka ephansi kwelithumi lasithupha 16 lanxa livumelene. Kulicala njalo ukwendisa umntwana oleminyaka ephansi kwelithumi lasishiyangalombili. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana iWoza unkosazana Makodo Ngamahlangu.
Isimo seZimbabwe kwabesifazana kakhulukazi sibi kakhulukazi ende ubhubhane leCovid lolu lukhona lwenze amalungelo abantwana abangamantombazana labesifazana omama abanzima kakhulukazi ngoba kathi sibalisana lobhubhane balisana lokuthi bafike izimuli zabo baphinde balisane lokuthi khona babonisa abantwana babo abangamantombazana kabangeni kwindaba zocasi kumbe kwakababanjwa kwindaba zocasi. Kodwa into ezinzima zonke zingalezo ukulungiswa emthethweni kwakuba kufinyelele. Yikho nje lanxa sile mthetho sihlala sobe sibabaza sithi umthetho okhuluma nge-early child marriage ukhona eZimbabwe sithi khwetshi ukhona. Umthetho lo ovikela udlakela kuomama ukhona sithi khwetshi. Kodwa uthole ukuthi lokho kuqhubekela phambili kuhlukuluzwa omama lokho kuqhubekela phambili kusiba le-early child marriage ngoba esikhathini esiningi nxa umntwana esiyakwento inkazana nalomncane umama kabala okokutsho batshelwa nje ikho kusukela khona udlakela lumemetheke futhi ukuthi wena umntana wakho vele sisiyakwenza kumbe uba into yokuthi alethe ukudla ekhaya kumbe ilobolo lakhe lenzende awula kutsho ukhona. So lapha kuqakathekile ukuthi nxa uhulumende eletha umthetho ekupasa umthetho bawukhangele ukuthi uza implementwa njani, zikhona imindlela zokuthi ingqengubani afinyelele ukulungiswa emthethweni like the administration of justice. So look, this is just in a coil.
Ukwendiswa kwabantwana lokhu into engekho emthethweni njalo esilesikhathi kukhulunywa ngayo kodwa iyaqhubeka lalamhlanje. Inkinga kuyini kahle kahle?
Akula lokho singathi enforcement of the law. Lokho kwenzakala ngoba abantu abaningi kathesi bathola ukuthi wena yebo kambe kungaba kulidaba lokuthi isefile kokukhulunywa ngakho kodwa singananzela ukuthi kathesi ngesikhathi sile lockdown kulabantwana abaningi abazithweleyo. And abantwana bakhona lalawa ngama 10 years to 15 years abaningi bakhona abayendisiwe esigabeni akula abantu abakhuluma ngakho ngoba ngokuswela okukhona abazali abaningi bahle bathi bayekela abantu ababaye kwenda kumbe bahlale benjalo bezithwele bengabuyelanga esikole kodwa singananzela ukuthi khona umntwana lo odlulileyo ebeletha ule 14 years ngokuya ngumntwana kumele ukuthi ngawusesikolo umthetho awuvumeli ukuthi khona umntwana lo abesendisiwe kodwa nanku sokukhulunywa ngakho ngoba usefile. Kulisizi kakhulu ukuthi khona silindela ukuthi kuze kufiwe ukuze abantu sikhulume ngalolu daba.
Unkosazana Makodo Ngamahlangu ngwenhlanganiso yeWoza. Kweze mapandleni lanxa ukungenela kwabebutho kuhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19 kwengeze inani labahlatshwayo. Ezinye izakhamizi ezansi emandebeleni zikhala ngokuthi zihamba imango emide ukuyahlatshwa. Walbert Ncube uyalandisa.
Abebutho laba bebesendaweni ezithiyeneyo ezigoqela entepe kuliviki bencedisana labezempilakahle kuhlelo lokuhlaba izakhamizi minyaka yonke lapho sokunanzwa usuku labezemvikela. Abebutho baphatheka kumsebenzi ethiyeneyo lapho bancedisa khona abantu ngendlela ezithiyeneyo. Lo nyaka bakhethe ukuthi baphathe uhlelo lokuhlaba uzulu ijekiseni ye-COVID-19 njalo kuleviki bebesentepe lapho behlaba izakhamizi kulindawo zona ezingela kliniki eduzane. Isakhamuzi sentepe umnumzana Collins Banda ngomunye wabahlatshwa ejekiseni izolo.
Lihlelo oluhle sibili, labantu abaliphethe ngabantu abaziphethe kuhle asisolanga lutho. Kuphela nje kuyabe kufanele ukuthi nxa kunje so uhlelo luzathiwa roll out, information ibe iyehamba phambili, abantu bachasiselwe kabanzi ukuthi uhlelo lungani, luzaqhutshwa njani ukuze abantu bangabi lokwesaba. Sinanzelela ukuthi nxa kungamasotsha abanye abantu bagcine besesaba ukuthi abantu besibuthweni.
Ukansela kwa-13 eGaranyemba umnumzana Miklas Ndlovu uthi lolu hlelo lusize kakhulu abagugileyo.
Ababuya abantu babuya sibili okokuthi kuyasukumangala ukuthi abantu bebengathi. So ngibone ngathi ikakhulu kunceda ozalukazi lalaba abanye ezimalini zokuhamba lakhona lapho ukuthi abantu nxa sokubuyela phana sokulula kakhulu ngoba angithi bahamba ngenyawo. Kuzancedisa kakhulu ekutheni abantu bavikeleke.
Unkosikazi Saziso Khumalo Sevobola eyinsiza South njalo eleminyaka yokuzalwa engamathumi amahlanu lasikhombisa 57 uthi lanxa bekwamukela kwenziwa libutho balokhu behamba imango emide kuyahlatshwa khona athi kuzadala ukuthi abanye bengahlabi.
Sikhathala kakhulu nama vaccination centers, sivaccinate iavoca i-nearest clinic. So mina kuthangi I to walk more than 14 kilometers ngisiye avoka kwangikhona ukuthi ngiye-vaccinate i-first dose yami. Abanye abangavaccinate.
Inani lasebebule ngumkhuhlane we-COVID-19 ezansi emandebeleni ligonge ngokuphindwe kabili lengxenye ekhulwini i-250% unyanga kaNtulikazi. Ekuqhamukeni kwe-COVID-19 nakenye kusiya kupheleni kukanhlangula bebengamathumi amathathu lane asebethethwe yilo mkhuhlane, kodwa unyanga kaNtulikazi kuphela kubhubhe abantu abangamathumi ayisishiyagalombili lanhlanu 85 kulandela ukuqhamuka umkhakha omutsha walo mkhuhlane we-Delta variant. Kusenjalo izakhamizi emangweni wesizeze leMagwe eGwana North sezikhuthaze ukuthi ziqaphele ngemva kokuba esinye isihambi sihlangane nesilwane emgwaqweni othukwe Gwanda usiya eMagwe kuthanga ebusuku. Umnumzana Vusa Ndlovu usilandisela lokho akubonileyo.
Abahlala eMagwe ungadlula eKonongwe landi Frida sizolokuzimbone isilwane esisikazi sikhosa emgwaqweni bona ngale ndlela leyana nozele.
Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uzithandekile Mhlanga. Asizweni umhlonitshwa esixoxa naye namhla ezibetha ngegama.
Sanibonani, ngiyabingelela. Okhulumayo ngusikhulekile Boboza Sibanda. Ngizalwa esigabeni seMbakwe ePlumtree, kodwa ngokwakha kathesi ngiyakhe eDombodema ema-resettlement. Okwamanje ngikhuluma ngise Washington DC yimi engiyakha isikolo esegasavu okuthiwa iBeacon Hill Preschool bese sihlelile sibili isikolo ukuthi konke kuqale lama teachers sayenza ama interview sizithengele ngemali out of pocket imibheda abomama traslawana njalo ngoba kuyabe kungabantwana abancane abecreshi bafanele belale so kule ndlu ispecial enep room okunye amabhuku izitofu abaphekayo bakhona ababili esilabo abalezetifiketi zokupheka ngoba Thedo uthi fanele sithathe abantu abaprofessional
ngezinye indlela. Ukwakhiwa kwesikolo sokupheli
kwayakhiwa kwaphela sayenza lama decoration bese siyenza i-jurawol nje siyakha one side ngoba sile plan yokuthi kungenzeka sicele njalo abe council laphana bephindezele indawo yethu ma inkosi ivuma siphindezele kuhle kube yi-primary school epheleleyo ukuthi singanikezi abantwana i-high education e-crash then ma sebephuma laphana sebesiya kuqala u-grade 1 kusiya ku-7 bebe besiya kwezinye izikolo sibaphathise ukwenzela ukuthi abazali bengabi behamba amabanga amade behambisa abantwana kwezinye izikolo ma sebeqala u-grade 1 labo grade 2 sibe labo khona phana eduze.
Yiziphi ingxaki obhekane lazo kulolu hambo?
Uhlupho laphana i-plumbing yayingayenzi sekanga kuhle kwakungena omunye la wayenza iplumbing labo injiniya be-council babuya bazobona lapho kungayenzekanga kahle basitshela ukuthi siyenze njani sayenza kahle wonke umuntu wajabula. Kwabuya abe environment labe fire department babuya ke labo bayenza inspection basitshela izinto ezifunekayo so besifune imota eyakuthwala abantwana njengoba sile advertisement yethu ethi ukuthi pick and drop. Lowo muntu wagcinayo esechithe ifoni engasabambi le foni. Sikhuluma nje imota yabantwana yesikolo ayikho, yabhadalela imali kwabhadala lamathaya amatsha ukuthi ma isuka ngale mesina ihlizele isuke ithwele amathaya amatshayo efakwe phakathi konke kuhambile konke kulobile. Hayi, sothembeka kuNkulunkulu ngiyaziyo ayikho into esingayenza. Asikwazi ukuthi imota sizayithatha noma singavula izikolo kumbe ugovernment engavuka ethi iyavula kusasa izikolo thina zabe singala imota okwakathi. Nyakenye size sikhulume ku-studio 7 kwabajabulisa kakhulu abantu ikakhulu abantu abesigabeni sakithi eMbaba. Abaningi bangihalalisela kakhulu njalo abaningi babongela ukuthuthuka la lomndeni wami wathokoza kakhulu ukuzwa sesikhuluma emsakazweni we-studio 7. Lanoma ngubani engajabula sibili uma ulesifiso ufisela omunye umuntu into enhle.
Ubusekhaya kumsukwana ezedluleyo bekunjani?
Yebo, ngisekhaya sibili. Umkhuhlane we-COVID-19 waphazamisa kakhulu uhlelo lwami engangiluhlelile. Kodwa ke akusenani ngidayi bantu bakithi esikhalanga kuthiwa lembeleka kwedambata ayigowa. Asithembenini, ayibhataneni, tihingile hangweni kolulama, sisingapele chohula. Ayibhataneni, tisimidzile nzimu notibhatani. Tisa titembezele tihingizane kodza kukalulama sisingaphele chohulu. Ndoboka.
Leyo bekuyingxoxolo Nkosazana Sikhulekile Emelia Boboza Spanda wegasafu ePlum Tree. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga yikhonapha eWashington.
Siyabonga Sithandekile. Singene kuhlelo liphuma lendaba.
lingalithola njani izilukandaba sedivana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami nguChris Gande namhlanje sixoxa lengcwethi kwezamasiko umnumzana Greta Vodloza Svanda sihlaziya udaba lwegciwane lecoronavirus emaphandleni
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga baba Gande. Okwakuqala ngithanda ukuthi lawo ngubingelele njengomsakazi omkhulu. Ngibingelela labo bonke abasakazi abakhona apho. Ngibingelele futhi labalaleli bakho. Labo bonke abantu abothamela uhlelo lonolu lwe-Studio 7. Ngiyabonga.
Sizwa kuthiwa emaphandleni udaba lwe-coronavirus lungani solunzima kakhulu. Nxa sikhangela amasiko. Ungasitshela ukuthi kuyini okubonile?
Abantu emakhaya sebesengozini enkulu kakhulu ungakhumbula ukuthi abantu bemakhaya yibo abantu abaphethe amasiko yibo abantu abaziyo ukuthi khona alubana nxa kufe umuntu ungcwatshwa kanjani ngaleyo ndlela ukuthi babambe isiko lelo yikho wonke umuntu ofileyo bafisa ukuthi nga uyangcwatshwa ngenhlonipho langemasiko langendlela zonke wakhumbula ukuthi abantu abafileyo phela babagande emakhaya abafanga labo bantu ngoba kukhangelelwe ukuthi njengoba nasebefile yibo abazabe begcine futhi labo abaphila ngaleyo ndlela nxa belahlwa kumele balahlwe nxa begcinwa kumele bagcinwe ngendlela elenhlonipho yikho wonke umuntu abe khona khonapho ngaleyo ndlela ke kathesi kusho ukuthi sebesengozini laba bantu ngoba laloya befile kuyabe kungazakali ukuthi khona ubulewe kuyini ikho ke nxa bengazi ukuthi ubulewe kuyini futhi kube kanti ke bonke sebegcwele kuye kusho ukuthi basuka lo mkhuhlane oyikuona umkhuhlane onalo owe-corona oyiwona osubaxuma katheso subachasibili okuzwayo emakhaya
manje nxa sikhangele okukhulunywa ngabezempilakahle lokwenzakalayo abantu benzeni ikakhulu nxa sikhangele wona amasiko
uhlupho babagande ilolonolo lokuthi khona nxa abezempilakahle bekhuluma bakhuluma besebenzisa yona lemshini yakulezi nsuku abantu bemakhaya kabalawo ama WhatsApp lawo ngoba imali yokuthenga idatha kabalayo abantu bemakhaya kabe nelisi ukuthi bathole imbiko kuma radio ngoba ezindaweni eziningi i radio yonale kayifinyeleli kubo abantu bemakhaya kabalawo ama TV kuba nzima ke ukuthi abantu bemakhaya babe lembiko egcweleyo imbiko ezayenza ukuthi khona balimuke ekwenzeni kwabo ikho ke indlela enziwa ngabantu be Ministry of Health lalabo abantu abaphethene ezempila kahle kumele ukuthi khona ithuthukiswe kusetshenziswe kakhulu amasobhuku kusetshenziswe abalisa kusetshenziswe izinduna ukuze imbiko emkhulu ifinyelele kubo ngalendlela abayenzayo kathesi imbiko emnengi ayifiki kuzakhamizi ikho ke ngaleyo ndlela kwenza futhi ukuthi khona abantu bemakhaya bazithole futhi besengozini yawona lo mkhuhlane
okugcina ungavalelisa abalaleli
balaleli ngithanda ukulivalelisa njalo futhi ngilimukisa abantu bemakhaya ngoba iStudio 7 yiyo efinyelela kakhulu emakhaya ngithanda ukulimisa abantu bemakhaya ukuthi hayi isiko lethu siyakwazi ukuthi kumele siyengcwaba umzukulu wethu kumele siyengcwaba umakhelwana wethu kodwa ke kathesi ngomkhuhlane lo khona into engithanda ukuyicebisa kakhulu kuzakhamizi emakhaya ngezokuthi hayi abantu bemakhaya kathesi kumele ukuthi sibone ukuthi siyatshintsha ngoba laba abantu abasifelayo laba abantu abadlulayo phakathi nakwethu isikhathi esiningi siyabe singakwazi ukuthi babuleyo kuyini kodwa ke kathesi ngalaphe esikhona wonke umuntu ofileyo kumele simphathe njengomuntu obuleweyo kumbe okumbuleleyo kube yingxenye ya yalo umkhuhlane wonalo esikhuluma ngawo wecorona. Yikho ke nxa sisiyangcwabalwana umuntu kumele sibone ukuthi khona siyavitsha. Abantu bemakhaya kumele ubone ukuthi khona siyagqoka ama maski, siyasanitizer, siyageza izandla zethu. Njalo futhi siqhelelane bantu bakithi. So izinto zonke sezintshile kumele sikwamukele wonke lokho. Ngiyalivalelisa abalaleli.
Lo ke bekungumnumzana Greta Vodloza Sibanda. Ingcwethi kwezamasiko. Ebesixoxela uhlelo liphuma lendaba, lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilani.
Siyabonga Chris. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umfundisi owagwetshelwa ukupika okweminyaka engamatshumi amane phezu kwamacala okudlwengula umnumzana Martin Gumbura kasekho. Amapolisa athi adubule abulala isigebengu ebesiyingxenye yeqembu lesigebengu eziyisithupha ebezizama ukuntshontsha kwenye indlu kobulawayo. Ibandla leMDC selixotshise amakansila eMDC Alliance amathathu eKwekwe. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.